Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ziku 21 kuNtulikazi 2024 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Job Sikhala okhokhela inhlanganiso ye-National Democratic Working Group ufikile lamhla elizweni ngemva kwenyanga ezine engekho esithiwe elatshwa kwamanye amazwe kulandela ukukhululwa kwakhe esitokisini lapho ayesihlale isikhathi esedlula umnyaka owodwa lengxenye yawo esetheswa icala lokugqogquzela udlakela lokwethula imbiko engamanga.
Akula lapha abengaya khona njalo yikho ngakibo ube ngeyethusele ukubani ngaphenduki ukuthi baleke njengomkhokheli ukhokhela ephambili ongathumeliyo ongasigwala.
Ibandla leZANU-PF libikwa ligcizelela ukuthi kuzalandelwa umthetho waleli bandla ukukhetha ozancintisa kusikhundla sokudinga umongameli emelele libandla ngomnyaka ka-2028.
Ukuthi kuphela abanye abasesayidini kamnangakho esikhathi eside bayesaba ukuthi bazolahlekelwa yilokhu nalokhu. So umuntu yafo singakuyaqhubeka kunjalo ukwenzela ukuthi into zabo ezibhekane labo kuphela ziqhubeke zibambekile zingaphunyuki.
Siza kuzwa impumela yemidlalo yenguqu edlalwe lamhla kanye lengxoxo lowayedlalela iqembu leWange umebelo nje kwam. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Job Sikhala okhokhela inhlanganiso ye-National Democratic Working Group ufikile lamhla elizweni ngemva kwenyanga ezine engekho esithi uyelatshwa kwamanye amazwe kulandela ukukhululwa kwakhe esitokisini lapho ayesehlale isikhathi esedlula umnyaka owodwa lengxenye yawo esetheswa icala lokugqugquzela udlalekela lokwethula imbiko engamanga. Efika egcekeni lendizamtshina eHarare, umnumzana Sikhala utshele intatheli izindaba ukuthi kalandaba lokubotshwa ngoba kadalanga icala. Umnumzana Sikhala watshela umhlangano weSwitzerland ukuthi kuyephulwa ilungelo loluntu eZimbabwe. Uthi wagula esestokisini ngoba engabe wafakelwa itshefu ekudleni. Usanda ukuxhasana lomnumzana Jacob Ngarivume webandla leTransform Zimbabwe lapho athi kufanele kutshengiselwe kusolwa inkohlakalo lombuso ongakhululekanga elizweni. Lokho kwenzakala amapholisa esithi awafuni umuntu ozabangela udlakela phambilini komhlangano womanyano weSADC ozaqhutshwa eZimbabwe ngenyanga ezayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxa lomnumzana Comfort Mpofu, umgcini sihlalo wabatsha labafundi kunhlanganiso ye-National Democratic Working Group.
Siyajabula kakhulu ngokuphenduka kamnumzana Sikhala ekhaya ngoba akula lapha abengaya khona njalo yikho ngakibo ube ngeyethusele ukubani ngaphenduki ukuthi baleke njengomkhokheli ukhokhela ephambili ongathumeliyo ongasigwala. So kubuya kwakhe sikujabulele kakhulu njalo kusinika ithemba ukuthi kusasa li-promising. Lo ngesaba ukubotshwa kakhe njengomuntu ongayenzanga cala. Akumelanga ngesaba ukubotshwa ngoba into ahamba ayikhuluma eGeneva ku-Human Rights Summit wakhuluma izinto adlula kizo, izinto azi-experience-ayo. Njalo siyambongela ngokubana yena uzimisele ukuphenduka ezoclarify into ezoclear ibizo lakhe. Asikhangeleni indaba yabo umnumzana Thimba osevalelwe ngaphezu labanye abayi-77 for okwedlula inyanga ngoba babehlangene nje behosa becommemoratan uJune 16. Into ephandle sobala ukubana amalungelo oluntu ayancindezelwa eZimbabwe ngokutshengisela hayi asimesabeli njalo umnumzana Sikhala ngoba into esizayihlalela phansi siyilungise sibone njengebadla ukuthi kuza kwenziwa njani. So nyeke sigijimele ukuthi uzatshengisela kumbe ukuthi uzatshengisele yedwa hatshi ngoba kasayizinqumo eyedwa, siyenza izinqumo elebandla. Nyeke simesabeli ngoba noma yisiphi isinqumo esizayenziwa sisasithatha silibandla le-National Democratic Working working group sihambisele phambili.
Kuyini elikhangelele ukukwenza lisiya phambili njengoba esekhona elizweni umnumzana Sikhala?
Okakhathesi nje inhlanganiso silokho sibuyela siyaphansi kuma grassroots.
Ibuza abantu kubana yini abayikhangeleleyo ukuthi yenziwe. Njalo lembono yabo masikhangelele umumo masiwewe opposition kwelakithi lapha eZimbabwe sibisela amandla okuthatha izinqumo ebantwini njengoba umnumzana Sikhala sebuyile. And nguye ozanceda ukudriva iforce naleyo yokubisela amandla ebantwini ukuthi abantu bezidecide lokuyikho abakufunayo. Then yena umnumzana Sikhala uzasebenza ngalokho okufunwa ngabantu. Sokathesi njengoba sebuyile, so thina sowumeleleyo njengenhlanganiso yikuzwa ukuthi uluntu lona luthina, abantu bona bathini kuma grassroots. Then sesizabona, sesizayenza khona lokho okukhulunywe ngabantu silo mnumzana Sikhala.
Lo mnumzana Comfort Mpofu umgcini sihlalo wabatsha labafundi kunhlanganiso ye-National Democratic Working Group ekhokhelwa umnumzana Sikhala esixoxelaye eseHarare. Ibandla leZANU-PF libikwa ligcizelela ukuthi kuzalandelwa umthetho waleli bandla ukukhetha ozancintisa kusikhundla sokudinga umongameli emeleli leli bandla ngomnyaka ka-2028. Isikhulumelisa leli bandla umnumzana Chris Mutswangwa ubikwa isithi umnumzana Constantino Chiwenga ongumsekeli kamongameli kasoze abe nguye oncintisayo kungalandelwanga indlela yokukhethwa efunwa ngabebandla lakhe. Lanxa umongameli Mnanga kwayisithi kasoze yancintise njalo kukhetho, umbuso wakhe usufike emaphethelweni ngo-2028. Kulamanye amalunga ibandla leZANU-PF alokhu emkhuthaza ukuthi aqhubeke ebusa ngoba isithi sowafeza inhlelo zentuthuko eziningi elizweni. Ukucubungula lolu daba sixoxa lomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe owayisiphathamandla sogatsha lwebandla le-Alliance for People's Agenda.
Iyahlupa leyo kungenzeka kulezinto ezimbalwa ezingaba impumelelo yalokhu ukukhuluma ukukhona. One, umongameli Mnangagwa ukhuluma kanje nje ngoba efisa ukuthi uma kusenzeka kusasa ukuthi agcine ese nguye osebuyela futhi esetshintsha isisekelo selizwe, abe nguye ozathena mina bengifuna ukuphuma njengoba nangibona ngaze ngasho lokusho ukuthi hayi mina angisafuni ukuya phambili, kodwa abantu sebengifakile bangiphoqa ukuthi ngiqhubele phambili. And nami njengomuntu ovele ele ebhekele ukuphumela kwelizwe lakhe angisakhonanga ukuthi ngale. Njengoba nje kumbale siyakwazi ukuthi yena futhi umongameli esesasebenza lo muyi uRobert Mugabe babesiya kumuyi bayemfaka mpele ukuthi nikhona abuyele up noma wayesesiphusena asekeleni sengiphuma baye kuye baye ukuthi awuphume. And makukhangelisonto wakhona sikuthi babe besenzela enye into bhati kuyoba kuyinto yokuthi basazibhekela bona ukuthi umuntu angaphuma sizaya ngaphi thina kusasa. Okwesibili, kuyenzeka ukuthi ulo umongameli Mnangagwa usezimisele ukuthi abe ashiyimbale enhle okathi ngesilungu iligasi, ukuthi athi yena hayi mina wothi ngisebenze kanje amathemu amabili ngiphume. Ngoba indlela umongameli osowashona Mgaba shona ngayo yayi lobuhlazo obuthize. Ifu ukuthi yilo liqiniso angafa ethole inhlonipho yabantu ababili abathathu. Ukukhuluma kaMthangwa ke khona masi kunazelisa kungabe kuyikuthi khona kubhekwe indaba yokuthi kulethwe phambi kobuso babantu ukuthi iZANU yiphathi enjani elandela okomthetho. Noma babekwazi bona ukuthi ngemva kwemisamo ngale kukhona babekwenza. Uma kuliqiniso khona ukuthi impela kuzakhethwa umuntu, so kungenzeka ukuthi kwenzelwa khona ukuthi kuthiwe phela ubani uthiwe ngama ukuthi ungeza ngena ungene ngenxa yokuthi ulandelwe indlela ovele kumele ulandelwe yona. Noma ke bangaso voice of the people bona babe kufaya ngaleyo ndlela. So abanye ababamba into zabo ze corruption bafunda ukuhlale kunjalo nje ukuthi kunganyikinywa kakhulu izinto bese ziphambanisa into zabo. Makungena uthiwenga ukuthi kuphela abanye ababe society nikamna ngakho esikade esithi bayesaba ukuthi bazolahlekelwa yilokhu lalokhu. So umuntu yafuna ukuthi ngakuyaqhubeka kunjalo kwenzela ukuthi into zabo ezibhekane labo kuphela ziqhubeke zibambekile zingaphunyuki.
Lo ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu Ingcwethi ecubungula yezombusazwe owayeyisiphathamandla sogatsha lwebandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa esixoxelayo eseHarare. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaDabo kaNcube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha, igama nguDabo kaNcube. Namuhla sixoxa lomnumzana uMthabisi Ngwenya ofundisa abantwana labantu abadala abangezwayo endlebeni i-sign language etsholotsho. Ulephupho lokuqala isikolo esiphathisa abangezwayo endlebeni laba. UNgwenya usebenza esibhedlela lasetsholotsho District Hospital ephathisa abantu abalobugoga obuchiyeneyo.
Indawo le yindawo esemakhaya, so isemakhaya inje akula school of sign language, even isikolo sibilize nezama primary. So engikwenzayo ngiya identify abantwana abadinga isign language emakhaya, ngingaba identify ke sengi kufisa ukuthi ngibe le program labo, kodwa bakhona abanye esengike ngaqalisa vele ukuba trainer i-sign language. Sengathola isikhathi ngibe labo ngiba training, lokhu ngikhipha lana ama homegrown signs ngifaka ama national signs akustandard.
Etsholotsho lapha banengini abantu abangezwa endlebeni?
Abantu bakhona banengi, bachaphakele nje ngetsholotsho yonke. So okuluhlupho ukuthi i-database yabo yonke ube layo kawani, ngoba bagcwele indawo eziningi and of late bekungela muntu vele olendaba kangako lokuba kunanzelela abantu laba etsholotsho.
Kuyini okukwenza ukuthi ube lo mfutho wokuthi ube uzinikele emsebenzini wokuthi uphathise abantu abangezwa endlebeni la?
Okwangenza ngaba lo mfutho wokuthi sibili ngiyefunda ukukhuluma ulimi lwabo ukuthi mina ngisebenza vele ku-Ministry of Health ku-Department le-Rehabilitation esikhangela khona abantu abagogekileyo, ugoga bonke ngobuchiyana. So ngananzelela ukuthi emsebenzini bonke laba abanye ugoga obuchiyeneyo siba lendlela yokubancedisa, kungaba yikube lula ukuthi bebe ngcono kumbe ukubadingela into zokusebenzisa lokho esidinga ama-assistive devices. Kodwa nxa sekubuya kulaba abangezwayo endlebeni, akula lutho esibenzelana nathi kumbe ukubakhangela nje kuphela sisole okokwenza. So khona lokho yikho okwangenza ukuthi ngibe le ntshukuntshu yokuthi ngiyefunda lololulimi lwabo ukuze ngingenelise ukuthi ngibancedise.
Kungavuma kuhle kuhle, iphupho lakho ngelokuthi ube usenza njani?
Nxa kungavuma kuhle, iphupho lami lona ngelokuthi etsholotsho lapha kube lesikolo esizabe sifundisa bona laba bantu ulimi lololo lwe-sign language. And sebe sikhangela isikolo lesi singafundisi bona kuphela, kodwa labantu abahlala labo emakhaya sibafundise. Then singabafundisi ulimi lwabo, sifundise labantu emakhaya ulimi. Isikolo lesi siphinde sikwazi ukuthi sibafundise imisebenzi yezandla. So yikho engikukhangeleleyo nxa kungabe uhambe kuhle.
Abantu laba abangezwayo endlebeni sikhangela ikakhulu emakhaya, ubona bengani bayabandlululwa kumbe bayamukelwa ngabazali kwesinye isikhathi ngabantu nje abasendaweni?
Angeke ngisho ukuthi bayabandlululwa, ngoba nxa bekhona abantu babe belawo nje esigabeni ababanineli khatshana, kodwa kababaniki ithuba elilinganayo lalaba abanye. Amathuba wonke nje sesibalize indawo okuya ezikolo lawo kusebenza nje, kabathole amathuba alinganayo. Abantu babekwazi nje ukuthi hayi lapha kulobani, nxa bethe bamnanzelela zathola ukuthi engakhudinga khulakhula mbijani ngeyongumfana seselisinkulu, kodwa wayebengaphiwanga amathuba okuthi afunde laye njengabo bonke abanye.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loMthabisi Ngwenya ofundisa abangezwayo endlebeni i-sign language etsholotsho. UMthabisi usebenzela esibhedlela lasetsholotsho District Hospital, kodwa uphathisa abangezwayo endlebeni nxa engekho emsebenzini. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguDabo kaNcube.
Siyabonga Taboka. Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Kips Dube.
Salamukela kusigaba samasiko lilami umthembo Sithembayo uGibbs Dube lamhlake lenhlanhla enkulu kakhulu lomnumzana Busane Sibindi. Sibindi kunjani mfowethu?
Ngiyaphila njani baba?
Hayi siphilile, akusithethi uSibindi uvela ngapi yini njalo umele inhlanhla zethu?
Yeah, hayi mina ngilijahe elikhulele kokulawayo ngithi kuseGwanda eGobatema. Ngisebenza lenhlanganiso iSave Matabeleland Coalition.
Yeah, iSave Matabeleland Coalition le ngiyani?
Ikhangelele ngezentuthuko ikakhulu ekuhlundu eMatabeleland, ngendlela iMatabeleland eranwa ngayo i-development nje ukuthuthuka kwabantu lezinto ezihluphayo ezingabe ziduka eMatabeleland lokuthuthukisa intsha yethu yesigabeni.
Yes, ngathi kakhulu likhangeleni, ngakuchaza isiqho.
Nxa sikhangele kakhulu i-development ama-policies okuyikho okebe kubiswa kuzo implement eMatabeleland lokuthi izinto zangkhona. So thina siyasenza i-policy analysis, i-policy intervention okungahambi kuhle siyakhuluma ngakho, ukuhamba kuhle siyakukhangela sikubone lakho.
Njalo futhi okunye ongathi sisela kubona sikuthi alokho akuhambi kuhle ngalokuyini.
Indaba zakithi ziningi. So into esiyikhangele kakhulu ukuthi i-overall nje eMatabeleland indawo e-underprivileged le-marginalized from singakhangela ku-economy, usiyangena ku-culture, usiyangena ku-education, usiyabamba phose zonke indawo. So yikho thina sathi inhlanganiso yethu kayikhangele ukuthi kanti okwenza vele khonoko kwenzakale kuyini, ama-policies anjani ayenza izinto lezi zibe njalo.
Kodwa kuyalungiseka yini? Likhuluma labo bani ukwenza ukuthi kulungiswe khonoko?
So thina inhlelo zethu zikhangela ukuthiwa i-policy intervention. Siyangena siyakhangela i-policy ye-government, siyangena ku-African Union, siyangena United Nations, and then siyayenza i-proper research, and then nxa sesihambisa sikhambisa sile information ekwanileyo ukuthi hayi lapha lalapha kwehluleka, lapha lapha lalapha kwehluleka, lapho okuyikho kugcina kusenza nxa sokusenzwa ama-policies kube le reform. Yikho esikufuna thina ukuthi kureforme konke okungabe kuyi-policy engekho right on iMatabeleland.
Yes, siyabona ukuthi kulokunye khonapho kukhuluma sethi culture, lapha sikhuluma ngezamasiko sivini. Kuyini ongani sokuvocwavocwa elifuna ukuthi kulungiswe?
Yes, ke sakhangela ukuthi kathi sikulama public hearings especially awumbuqazwe abiswe yi-government. Sike sakhuluma ngakho sibili kakhulu ukuthi into le yinto kumele futhi ikhangelwe ngendlela elelihlo lesiko phakathi, ngenxa yokuthi nxa kuthi kuwe kwaba lento enje eyenzakale esigabeni sonke, izindawo lezindawo lesigaba lesigaba zilendlela zazo eziklinza ngayo indaba le. So besifisa nje ukuthi ama-chiefs yakuma public hearings lawa, ama-chiefs abe yiwo ahlala phansi labantu first, kungakabi lomuntu ovela ngaphandle ukhangelisiswe ukuthi kwenzakaleni, kanti kusokwenzakale kangaka ngesigaba ngesigaba langesiko langesiko, kulungiswa njani. Ngoba angithi phela lapha sikhuluma ngokuthi kwaba lombhuqazwe lokufa kwabantu. So ayisonto sifinda ngaphongo kusuka nje ehambe ebhinge efike lapha kwafa abantu abangaki, right, asibangcwabeni. So yikho nje sikukhangela futhi lakho ukuthi uhulumende khonokho kumele kunanzelele ukuthi kakumelanga aqhamukele agijimele phambili, akanike izinduna labantu lezigaba lapha bakhona ukukhululeka ukuthi beqalise ke ukuthi bona beqale behlangane bona bebodwa. Ngithi umdeni ungawonakalela uqasa uhlangane uwodwa oyingweyoni leyo xolisayo ebeselandela ke sezokuza ukuthi umdeni wona uthini.
Ngiza kunika ke umzuzu kumbe ngedi 30 seconds khonapho. Akutsho ulimi ungazani luyadilika la isiNdebele, kuyatshabalala sibili, kuya ngaphi nanxa lukhangela?
Ye, wona lawo amalungelo futhi yiwo futhi esiwakhangelayo wona lawo, ukuthi iprogram yethu yonke ikhangela izinto okuthiwa ngama-human rights based approach. Ngoba ulimi lulilungelo lomuntu ozalwayo noma nguphi umhlobo, ngaze ebe livende, ngaze ebe likhalanga, ngaze ebe ngawuphi umhlobo kuphi umhlaba. Lapha ayabe ekhona kufanele ukuthi ulimi lwakhe luphonyothwe, ayenelise ukufunda ngalo, kuvunywe futhi ukuthi lalapha ahlala khona labantu abasebenza khona noma kuma-public institutes kube ngabantu abakhuluma laye ngolimi. Ngoba kwezinye isikhathi siyakhangela kuyabe kulogogo yabe funa ukuthi ayencediswa lese ku-public office, ma efika lapho afike abuzwe engasacini engasakhulumanga okuyikho kumele athole uncedo kikho, agcine ebuyela lendlini angatholanga uncedo. So these are things esingakhona akumelanga sicompromise ngazo. So isikhathi sokuthi kulungiswe sesifikile kumbe sesadlula singathi vele sesisemuva so abantu lapha bakhona abasukuma indaba le beyimele kungabi lo muntu obalovalo.
Yes, siyambonga lapha ke umnumzana Busane Spindi okuhlanganiswa eSave Matabeleland Coalition. Sibonge kakhulu ungadinelwa kusasa mphoyito.
Yayi, lami ngiyabonga baba.
Yeah, olivalisa ngenjabulo umthombo Stembayo Gibbs Dube. Lalelani ke inhlelo ezilandelayo. Siyabonga.
Abadala
abadala
kwathini
aya utshela bathi salulande
salulandela
iwona umsizi
salulande
loyalandela uhlelo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Zihlobo zami ezithandekileyo, siqhubeke ngendaba yethu esasiyithole kuGenesis 1 verse 27. Ukwenzela labo abangalamabhayibhile kumbe abayikhuthayo le ndaba kufuneka kanje. Unkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wabadala owesilisa nowesifazane. Namhlanje ke ngithanda ubana ke siphawule impawu zikaNkulunkulu. Mina ngokuzwisisa kwami uNkulunkulu uluthando, yikho wadala umhlaba kazange athande ukuthi azihlalele yedwa enguNkulunkulu. Wasethi ethandweni lwakhe wamdala umuntu wesilisa lwesifazane. UNkulunkulu uluthando njalo uyawunanzelela ubana lathi njengezidalwa zakhe kumele sibe laso isabelo sokuthanda. Kodwa ekuhambeni kwami lekukhangeleni kwami ngiyabona ukuthi into esilelayo ebantwini abaningi basilela kulo uthando lolu. Abantu bayakhohlwa ubana ingabe ngubani unothile ka unothanga, ufundile ka ufundanga, uyilo lesikhundla esikhulu yesabeka uze ugadelwe ngabaphethe izikhali zempi kumbe nje uyazihawulela. UNkulunkulu ukhona khona buya kukhangela abone ukuthi uswela uthando olunganani. Ngithe mina uthando luyasilela ebantwini emakhaya emzini labo esihlala khona. Kwabanye uthando selwathutha sokudliwa izibhakela, kuxujwe igazi, umuntu eshaywe emlonyeni aza kukhithize amazinyo. Laphakathi emphakathini ungavula ingabe izindaba efonini yakho yona leyo olayo, uzafica ukuthi okuningi abantu uthando kabaselalo, abantu kabasathandani, abantu sekuzinyamazana. Uyazi kwesinye isikhathi ngake ngithi mina nxa uhamba emangweni, egangeni, ehlathini kumbe ezitaladini kungabonwa muntu, kucimile ugesi, kungcono ukuhlangana lenja. Kumbe nxa useya emangweni kungcono ukubona ubabhemi kulokubona umuntu, ngobana umuntu sokwasala nje sona isiqu sokuba umuntu, kodwa umfanekiso kaNkulunkulu kawusekho kuye. Siyabona ke la nxa sikhangela ngomnyaka wendlala lo, abantu bazaphiwa lokho abakuphiwayo yilaba abathi bayabazwela. Ufice umuntu ehuquluza konke yena lemuli yakhe, labangane bakhe, labebandla lakhe, ekhohlwa ukubana lalowo ongasosihlobo sakhe, ongasomngane wakhe, ongayisuye webandla lakhe uyakuswela ukuthandwa ngothando lukaNkulunkulu. Kambe ungezwa njani nxa usekusenzakala kuwe? Yikho izwi lisithi yenza kulo omunye lokho ofisa ukuba kwenzakale kuwe. Kuyakusizana ukubana inhliziyo yakho igcwale inzondo, igcwale ububi obenza uze ubonakale engathi wena lo Sathane lamunya vele linye. Ngithe ngikhetha ngesiqu sikaNkulunkulu esothando, ngoba uthando luyasilela kwabaningi, lusilela luze lusilele nakula labo abakhethiweyo ukubana bakhangele abantu ngothando. Oh, baze bathwala nzima abantu bakaNkulunkulu bedliswa imbuya ngoluthi lamanga avela kulabo umele ukuthi ngabe babonisa uthando. Asikhule Thixo buNkulunkulu bakho bunye bubonakala ngothando ngoba wena uNkulunkulu luthando. Siyalicela ke siyalidinga lolo thando oluvela ngakuwe ngoJesu ngiyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kozintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Kwezemidlalo intathele izindaba yethu Joseph Njanji usethulela impumela yemidlalo edlalwe lamuhla.
Iqembu leLenders linqobe leBulawayo Chiefs nge-2 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBaba Fields namhla emini. Abahlohlele iqembu leBhozo nguMalvin Sibanda kanye loPeter Mudua. Eminye imidlalo edlalwe namhla iphele ngokulandelayo. Iqembu leWange linqotshwe nge-1 kanye leDynamos ngaseColliery, njalo ohlohlele iqembu leTimbare nguKelvin Moyo. Iqembu leCapes United litshaywe nge-1 kanye leHerentals, njalo ohlohlele izifundi nguGodfrey Mukambi. Umdlalo obuphakathi kweManyika Diamonds leTelone ufike ephethelweni zingutshiki lobhanqa 0-0 enkundleni yesakupva. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sibonge impumela yemidlalo yeKhasileleka Premier Soccer League. Kusenjalo wayengumdlali weqembu leWange uMebelo nje kwawuthi uzimisele ukungenisa iqembu leZPC Wange kwisigaba seKhasileleka Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Unje kwa uqalelo nyaka uqeqetsha iqembu leZPC Wange, njalo uthi ukhethe ukusebenzela lona ngoba ilesifiso sokuphakamisa inzalo yasemalahleni.
Maneka amathimu kathi kodwa ngazithathela nje eseduze eWange kona business ukuthi sivuselele njalo ibhora sinomsebenzi wokuvuselela ibhora eWange. Ama-players maningi kodwa ama-coach abuyayo ngomkhuba u-coach nayisiza evela kathana ubuya labantu then ama-players ama-local now seswela lapha zadlala kona. So lapha sibukuvuselela iplay yethu eWange singabantu beWange ukuthi nasi sithatha phandle sithatha labo abasectional iway.
Iqembu leZPC Wange yilo elihlezi esiqongweni sengalane yemiklomelo kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League. Lile miklomelo engamachumi amathathu lesikhombisa ngemva kwemidlalo elithumi lantathu. Unje kwa uthi lokhu kukhomba ukuba basendleleni eqondileyo.
Okwakathesi siyabumba umnyango oqala sisebenzela izesa kodwa umango esesiwuhambile kathesi angumango umango ngokuthi ngihamba 12 games singelaluzi kakitshengisa ukuthi lomsebenzi.
Unje kwa uqhubekele phambili wathi inkinga ababhekane layo edolobheni leWange yikuba inhlelo zokuthuthukisa abadlali abasakhulayo kazisela womfutho njengakudala.
Ngaqalisa udlala umdlalo webhora lo umfana omncane idlala ama-teams awekhona bathi sebengibonile babekhokhela ibhora ngesikhathi sonaleso Paul Moyo omapesikala yiwo abangithatha abangidrafta abangidingisa ku-junior provinces development program eWange Football Club. Lesi bona ngani sifile kathesi ngoba dala pa wasithi ungena kona phansi ungena kusithi oyozayidlala ngasudlalela iWange Football.
Unje kwa udlalela iqembu leWange waze wathatha umhlala phansi njalo ekumeni kwakhe ukudlala uqale uqeqetsha leliqembu encedisa abaqeqetshi ababalisa uNation Dube kanye loTenant Chilumba. Ngomnyaka ka-2017 usuke wasebenzela iqembu leZPC Kariba ephathisa uGodfrey Tamirepi. Uke wasebenza njalo kweleBotswana ngemva kokuthiya kwakhe iqembu leZPC Kariba. Kwathi ekuphendukeni kwakhe uqeqetshe iqembu elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 LDRC nyakenye. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakahlukani kwesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umnumzana Job Sikhala ukhokhela inhlanganiso yeNational Democratic Working Group ufikile lamhla elizweni ngemva kwenyanga ezine esithi uyelatshwa kwamanye amazwe kulandela ukukhululwa kwakhe esitokisini lapho ayesehlale okomnyaka owodwa lengxenye esetheswa icala lokugqoqozela udlakela lokwethula imbiko engasiqiniso. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.